Idale lephalamende liqhuba uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngokumele kwenziwe kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi yomnyaka ka-2025. Abamele uZulu edale lephalamende leziphathamandla zikahulumende bathi kunengi okumele kuqakathekiswe nguluhulumende esabelweni seMathebeleland North. Ohola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi okumqoka imigwaqo kanye lemisebenzi yentuthuko ezigabeni.
Sikhathi ibhajethi enye imali yangikhona ehambe towards that umgwaqo lobhulawayo Victoria Falls Road. Siledamu lethu olokho lisakhiwa, sikhalele ukuthi amafunds engami ukubuya ebuye siqedise idamu lethu yona konalelo, ukuze le mali ze-devolution, imali ze-devolution ukuthi zihambe kuma-road district council ukuze kuphele ama-clinics akuma-various stages.
Kunenge njalo okufunakalayo emaphandleni. Ukansila weChisuma eWange unkosikazi Sikhanyiso Moyo yena ukhuthaza ukuba abafundi bakhelwe ama-science laboratory.
Sabe sikhangelele ukuthi uhulumende isikhangelele kakhulu ezindaweni zezikolo, especially izikolo zemaphandleni.
Bakhala ngamanzi esabelweni lesi asebehlale isikhathi eside bethiye indlebe ngohlelo lweMathebeleland Zambezi Water Project okugoqela ukwakhiwa kweGayishangani Demo. Uhulumende uvame ukuthembisa uZulu ngesikhathi sokhetho ukuba uphezu kohlelo lolu. Omele iCholocho edalele ePhalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi kwesakhe isigaba okumgqoka ngamanzi.
Ngenxa yokuthi imigodi yakhona ilamanzi lawana alisawudo, amanzi ababayo. So sikhangelele ukuthi kugejwe kakhulu ibhajethi, sikhangele emkakhulu emanzini kube yindawo elamanzi, sigejelwe amadamu.
Umnumzana Phumulani Sibanda wesigabeni seNkayi uthi okunye okudingakalayo yimigodi yamanzi kanye lezakhiwo zabafundi ngesizathu sokuba izinga labangafundiyo liphezulu kakhulu kulesi sabelo.
Ngabe ibhajethi abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemgwaqo, imgwaqo yeMathi North, especially umgwaqo weNkayi lomgwaqo weVic Falls. Bese ngicina ukuthi baphinde basenzele lebhajethi yezikolo kakhulu okuqondana lamanzi.
Kulabanye abalombono ofanayo, osakhulayo uMusa weNkosi Dlamini uthi imfundo lemisebenzi phambili.
Kuma kungazuzakala imisebenzi abantu besebenze, sithole ukuzincedisa. Lezinga lobusela lingehla ngoba ubusela bubhahile ezweni. Kutshontsha thina abantu abatsha.
Umnumzana Efidlela Ncube wesigabeni seNkayi okhokhela inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association laye uphawula akubona kumqoka.
Kudingakala izikotsho, kudingakala amadamu amakhulu lamancane, kudingakala imigwaqo emikhulu. Singabana umgwaqo osuka koBulawayo siye eFolos, umgwaqo osuka eNkayi usiya koBulawayo, osuka eKhwekhu siya eLupane, osuka koBulawayo siye eCholocho, leminye eminingi nengi ngokunjalo, ehlanganisa oBhinge, ehlanganisa oWange nendawo ezihlukahlukeneyo. Kudingakala ukuthi izikolo zisebenze ngendlela efaneleyo, zibe lamabhuku lezinto zokufundisa. Kudingakala ukuthi izibhedlela lamakliniki kube lemithi labantu abasebenza khona lapho.
EleZimbabwe libhekane lesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino okwenze abantu abafika phose izigidi ezilitshumi baswele ukudla. Abanye bathembe ukuthi uhulumende uzabathengela ukudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna amabele ngomnyaka ozayo kungana kuhle izulu. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngise Victoria Falls.